Ngemva kokuhamba kwensuku kwelinye lamalanga, kwakukhona u-Adam lo-Eva ensimini yase-Edeni. Kwakukhona futhi inyoka isinanakazana esasiyenga ukwedlula zonke izinanakazana. Inyoka yona yakhulumisana lo-Eva isithi, "UNkulunkulu ukhulumile yini ukuthi lingadli izithelo zonke ezisensimini yase-Edeni na?" U-Eva waphendula esithi, "Ukuthiwo ukuthi sidle zonke izithelo ezisensimini yase-Edeni ngaphandle kwesithelo sesihlahla sokwazi okuhle lokubi, njalo singasithinti ngoba sizakufa." Inyoka yaphendula isithi, "Hatshi, kalisoze life. UNkulunkulu uyakwazi ukuthi lingadla lesi sithelo liza kufanana laye libe kwazi okuhle lokubi." U-Eva wathi sikhangela lesi sithelo, wasibona sikhanga emehlweni akhe, yikho wasesikha wadla. Wanika lo-Adam laye wayeseceleni kwakhe, laye wadla. Sebesidlile lesi sithelo, bananzelela ukuthi babenqunu. Basebethatha amahlamvu ezihlahla bethunga izigqoko ukuba begqoke. Ngokuhamba kwesikhathi ngalolo suku, bazwa ubukhona bukaNkulunkulu, basebecatsha ezihlahleni. Yikho-ke uNkulunkulu wasesithi, "Adam, ungaphi?" U-Adam wathi, "Ngicatshile, nginqunu, ngiyesaba." Yikho-ke uNkulunkulu wasesithi ku-Adam, "Utshelwe ngubani ukuthi unqunu? Njalo udlile na isithelo engathi ungasidli?" U-Adam wasesithi, "Owesifazane owanginika yena ukuba ahlale lami eduze lami, nguye ongenzileyo ukuthi ngidle isithelo lesi." UNkulunkulu wasesithi ku-Eva, "Sewenzeni, Eva?" U-Eva wasesithi, "Inyoka yiyo engiyengileyo ukuthi ngidle lesi sithelo." UNkulunkulu wasesithi enyokeni, "Ngalokho osukwenzile uqalekisiwe. Uza kuhuba ngesisu insuku zakho zonke zokuphila. Njalo kuza kuba lobutha phakathi kwakho lowesifazane kanye lenzalo yakhe." Wasesithi ku-Eva, "Wena uzakuzwa ubuhlungu lapho ubeletha." Wasesithi ku-Adam, "Uzakudla izithukuthuku zakho njalo uzakubuyela ethulini lapho owavela khona." Ngemva kwalokho uNkulunkulu wasebenzela izigqoko ngezikhumba zenyamazana. UNkulunkulu wasebaxotsha ensimini yase-Edeni ukuze bengadli isithelo sesihlahla sempilo.